Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa ukuwahlangana lalo buhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus use ube ngumuntu wokuqala osizosayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besiza emsebenzini beze improve i-economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare noweChitungwiza kumele rame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya kuma-election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamatshumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula itshumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka awedluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa ukuwahlangana lalo buhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus use ube ngumuntu wokuqala osizosayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova, asihambeni siyethatha le vaccine ngoba lokho okunye okwama theory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe 3 years ngamanga angaso akusikho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni siyethatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele ngama vaccine savele sakhula silawo sahlatshwa polio, sahlatshwa on measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisizo sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nikasiqhakathisene impilo, kanti phezu kwakho konke futhi siqhubeke sisenza simaintaina twa social distancing, sigqoka ama mask, sigeza izandla, lembuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lo COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathisi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Lapho kungani kusoke kuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusibala kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe emiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lo COVID-19 luyabulala, alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapholisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana, abahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane le COVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemijova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho ukutshiswe khona amakhombi amabili, kwabulawa amafastele emota yamapholisa, kwalimala labanye. Kodwa amapholisa wona athi amakhombi la atshiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni, owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapholisa athi lanxa elezimota ezilitshumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi amapholisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapholisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imijova ethwala abantu besize emsebenzini bezeimprove i-economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezinje zinikwe amapholisa ehomicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Abantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yikupromota amasela bakhukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuyi zabo. Mbona ngani isikhathi siyafika khathesikhathi esikuzabaphelela kolokho kwezinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza ibhizinisi engathi i-cash business, ngoba nxa usenza ibhizinisi eliyi-cash business namasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi kubhizinisi kungena i-cash basebelandela-ke. And ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silohulumende onganakiyo ukuthi-ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso wokuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kathesi ulakho ukuthi-ke nxa kusuka kuma election beja kusuka kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama officer abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apha ko Bulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo zikadlula 6 so kuyatshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le holo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ukusebenza amapolisa abaxoxhanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba ama bank kaso ma bank ayisele interest kodwa kanti imali sezidliwe ema bank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthi abantu ba banka zongeleza imali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke yahamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapholisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapholisa abe phetheke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osoma business abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana ukuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash enengi kakhulu evele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bed Nico Bebe ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le koBulawayo Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho we-Regional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakhansila kumele aqale aye emthethwandaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton edale lephalamende saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazanga kufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into lena leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqala ukugqekezela abantu futhi khonapha yazethukeza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho okukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba we-High Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokho ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo.
Mina ngibona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende kawuvuzanga pho ukugqekeza amahlayana So mina ngiyavumelana labo sibili i-judiciary esifuna yena leyo oyokuthi khona nxa into i-wrong i-wrong nxa ku-right ku-right lokho akulunganga lokho abantu kathi bayangapi bazothengisa ngapi ungapha umsebenzi kusesele Liver Brothers ili lapha ethatha abantu akula so abantu laba bazaphila njani so mbona ngathi umthethandaba kuyenza into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini
into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende akhe labantu laba endaweni ezokusebenzela into yakuqala bengakayicabanga ukugcikezela abantu bashiyane ngemikhuba labo yepolitics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe so nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduri ukuyakha izinto lezi khathesi into iproblem ekhona yikuthi khona le council isiyithengisela abantu nje ama-private players iland ukuthi khona bayakhe lezi zinto so labantu abantu sebefuna ukuthathi ukuthi kona bathole izuzu sebedurisa abantu labana basakwanisa ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo so yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama-private players ngalakhe wona ngabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi-50-50 kumbe yi-45-55 and so on yikho okufuze kuyenza
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba seSouthton edale lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba etshiyeneyo. Umsakazo we-ZBC uludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisi abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilidane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina koBulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sekubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye owayeqophe uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lomunye wabangokwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo ngiyathanda ukubingelela kubazalwa kuzalwane zonke zaseZimbabwe. Ngikhuluma ngiseHowdeni. Ngizobuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile koBulawayo. Kulabaphatha imbhobho, baphatha amarekeni, baphatha imkhonto, zonke izinto ezifana nalezi. Lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu o-creator lobo bugebengu uhulumeni weZimbabwe. Mingaki imisebenzi aseyivalile, bangaki abantu ade behamba ngemchova bedrayiva ngoba umchova omunye buhamba ngabantu ababili. Laba bantu mase belahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kuyabe kuthi abazophila kanjani, sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona. So uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu, angancindezeli abantu. Nguzupho, uzupho sowabantu, uzupho ngowani. Kavule imisebenzi yabantu, abantu bazisebenzele bazise ngokuvala ukuthi abantu baziphilise. Yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba ekhaya imisebenzi ngekho. Abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa. Amaphoyisa ayasetshenziswa, yebo asetshenziswe, kodwa akwenziwe into ezi-right ngoba laba phambili abangathi base zikhundleni ezirayi makuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi kuright so le nto kayisoziphile makungalungiswa lezi zinto ngiyabonga msakazi
okunye uhulumeni wezanu-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha uma ungabe ugcotsha abamhlophe ezweni lakithi ususa abamhlophe emapulazini ufaka ama-overtiren umgabe akazange wafa wayithanda izimbabwe iveni langelodo noma yiliphi langa nje akazange wayithanda izimbabwe asoze ukuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha yini ayenzayo ukuthi ilizwe lasezimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza akuzange kubuye kwalunga ezweni lakithi mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje ngabe ngabuyela ekhaya kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana lizwe lase-South Africa sel-overcrowded ngenxa yethu kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele ezimbabwe bevusa izimbabwe nje ukuthi ibinjani omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfake eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district usebenzela owefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime owefamily yakhe kodwa umlungu kwazi ukuthi aqhashe abantu akhuphe umgodi wamanzi akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithenge ngabantu futhi yikho-ke ngithihayi kwaliphutha-ke lokhu kwenziwa i-ZANU-P F ukuthi ixoshe abelungu emaplazini ixoshe abelungu kwelakithi manje uma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje dala bekuthi uma ungena kobulawayo uzokunuka isihlahla ama-flowers uzokunuka kamnandi kunuka ama-restaurant kunukelela nje kamnandi manje kobulawayo uma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini phazamisa kakhulu i-ZANU-P F uncindezela thina
ngiyalibingelela basakazi bethu we-studio 7 olibingelelayo ngisizathu dlamini ward 15 ngibingelela basakazi bethu we-studio 7 siyalibingelela siyalithanda lonke ntungameli inkomo kakhulu kakhulu siyamthanda siyakuthanda bakithi ngihlutshwa indaba kamonzora nge-MDC alliance ukuthi kanti umonzora usifunani bantu umonzora kasiyekele bakithi umonzora kasiyekele thina siyayazi i-MDC alliance esiyifunayo loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni umonzora wayekhona kwi-congress egweru wadliwa kala bantu umonzora kalale phansi ahlukane lathi nje ahlukane lathi umonzora kahlukane lathi bantu yabonga
salibonani salibonani basaka i-studio 7 kunyenabalaleli umkhontwana ngumkhontwana lapha emphoyenze flamsa ngilalele nginokhulunywa amakhomishini lapha abhodi lizwelonke kufunisiswa indawo zokuhlukuluza kwabantu mara kodwa uma ngikhangela kwenza kokhona kukhanya sengathi abantu ngabasemade emakhaya kakula bantu mhlawumbe ngoba ngisethi izolo bebesemaxlout kusasa bazabe bekobulawayo phambi kokusasa bazabe bebesemaxlout kambe sibabonile bonke abantu ndibabaye abantu ababaqondile ukukhuluma nabo thina abantu sitshe sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga na ngoba inengi sahlukumezeka kakhulu ngabokukura wonke sobesikhangele ukuthi uma kuliqiniso sabavele lasilantini basemakhaya
Salibonani lonke maZimbabwe lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 yalibingelela hhayi ndesikhalazo lapha sengebe ngabhale hhayi ngiyafake ama-voice note ami hhayi sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami sebeqalile abantu bonaba ama-veteran wona lawa sebeqalile kathi baholiswani phezu kokuna abakubulalilizwe kangaka maZimbabwe nasikwaleni lokhu but labo lokhe bephikelela into eyi-1 bengamahoveti baholiswani yini abayiholiswayo kanye akuholiswa amatishi imali into esesiyikhangele lingazosibisele emuva we are poor now because of ama-veteran kathesi siyalwa sesibulele ne-wesi kubangwa khonobubusela bonobo abayenziwa futhi ngama-veteran kathesi sifuna ukubanika futhi imali banika imalini basetshenziswa laba bantu ukuthi kathesi njengoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-veteran imali zama-veteran why kati why babongwani into abayibongwa phezu kokusenzela uhlupho olungaka asifundanga ngenxa yama-veteran wavala izikolo ngenxa yama-veteran kathesi babulalisa abantu kuma-voting wonke onalawo kusetshenziswa ama-veteran athule izalo ani loki wona ba abakulumduto njengama wo veteran ngama wo veteran anjani nalawo azophakama namhlanje ufuna izimali ufuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izanu ezap lokho kuyazwakala lokho izanu kayibiseli property yezapho yayithathayo ngesikhathi sigugura hundi asike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufunga ukuthi sinika amaoveti imali befunga ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaoveti kathi balwa impiphi kathi yena leyo asingeni senkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibiseli ukusimisa lingafunga ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza soko aholana amaoveterini esibulaleli lizwe kathi sisikhuluma ngiholo zamatitsha selifake zama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-oveti abasiwonelayo la abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti phela yi-ruling power kanti liyakwazi batsho kona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimuzanu nangikigandangari kutonga kanti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi lingenzi so akuphiwa amatitsha imali akake bemi indaba yamahoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi siwa hayi mahoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana ma-oveti athethe likhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani le-Studio 7. Lilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ubuze Melika. Abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqize tshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uNorrell Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia uMnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane coronavirus.
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngapi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka bangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka bangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sibi bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask kayikalahlwa wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask. So ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa.
Umbone engaba ngumuntu yini ongaba lamathuba okuwusa kwelinye ihlandla njalo umnumzana Biden kumbe sizambona esika njengo-Trump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela.
Hayi ubaba uBiden ukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi uyaqhuba sibili kuhle ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayehlaba bahlaba sibile ende kutho ukuthi engxenxa usiyavika uJuly 4 njengokutsho kwakhe abantu abaningi bayabe sebehlabile ende kungatshintsha kuncede kakhulu uncede lo mhlaba. Lalabo abantu ade belahlekelwe imisebenzi ubancedile wakhupha izimali abantu baphiwa izimali ukuthi babhadala amarenti bathenge lokudla bazincedise nje kube kuhle kakhulu ukukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana. Hhayi ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo. Halo umbuzo onzima kanti ngoba la khona ngale ku-Congress bamthwalise nzima uBiden lana majaha aphikisayo ama-Republican ungani sibili babadonsele emuva so asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani kodwa layo ukhanya sibili kadlali ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo i-vision yakhe leyo abantu bayilandele kuphutshe. Hayi mina ngibona ingani sibili ngendlela asebenza ngayo sibili nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili uzazuza elinye ithuba after 4 years la angene angiboni ukuthi ngalokho asikwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni, bangamlahlela kachana. Akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChipungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempelasonto elijukela ngoChris Gande.